Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sihlangane kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2024. Igama ngontungamili nkumo endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe.
Mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi wiwa kodwa kayindawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership yepolitics eZimbabwe bakhona.
Udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uZulu weMandebeleni kulandela umbiko wenduna uFortune Charumbira ukuthi isehlakalo segugurawundi akumelanga sichazwe njengombhuqazwe.
Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali hathi ibandla leZANU PF.
Sinta silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele Zimbabweans for that matter ababeliva ku-idea yethu ipolitics esizibisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Iningi labantu laba beligqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Lanxa uChamisa ebengekho owayengumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Gift Ostalosi Siziba ubikwa enguye okhokhela lumbuthano esithi ibandla elitsha akusilo lokudinga izikhundla kodwa lizaqinisa ukusungula inhlelo ezizavuselela umnotho welizwe. Akukaziwa ukuthi leli bandla lizaphiwa igama elithini kodwa kumaviki ambalwa edluleyo kuphume imbiko ethi lilakho ukuphiwa igama elithi Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe i-DUZ. Kunjalo nje abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe. USikhala yena uphume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili wazise izolo ukuthi inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa uthe ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zomphakathi futhi uthi injongo ngeyokususa ibandla leZANU PF embusweni. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uSikhala usichithela isikhathi sakhe.
Njengokubona kwami umnumzana uJob Sikhala siyazi ukuthi wayivalelwe etilongweni kodwa uzafanele ananzelele ukuthi umdlalo lo awudlalayo epolitika lo kayisuwo we-student movement e-University of Zimbabwe. Le si-serious politics. Uzafanele abekwazi ukuthi isimilo sakhe lesithunzi sakhe kayisiso lesana isithunzi esibonwa nguZulu wonke jikelele njengomongameli ngoba abantu uZulu vele bayamazi ukuthi indlela ayenza ngayo izinto vele kayisiyo indlela eqondileyo ehambelana lokuba yi-national leader. Abadala bathi khona hatshi ufanele abeki abele abaki abele papu kumbe engabi ngumuntu okhatshwa amaphaphu lidube mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi wiwa 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 kodwa kayendawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership yepolitics eZimbabwe bakhona yena akekho lapho le yaseuklasi yakhe le
yena njengomkhokheli umnumzana Sikhala umbone ngumuntu ongasekelwa langabantu abavela emaphandleni endaweni ezinjengabo uZumba khonale bengamsekela yini
ikho bengikutsho ukuthi njengomsekeli asuze simkhangele njengomuntu ongumsekeli okwelizwe lonke batsho njalo phela bathi Highlanders ithimile lizwe lonke uyakwazi ukuthi nxa ibhoso idlala eHarare kumbe idlala e-triangle kumbe ivala idlala e-checheche kumbe e-chachacha iyahlala iyibhoso nxa yena sezibona selesithunzi esinjengesebhoso selizwe lonke hayi ulahlekile umnumzana uJob ngomuntu lowana vele othanda nje ngabantu abalutshwane guys yena vele uyakwazi ukuthi uze uthathelwe lizwe lonke njengomongameli into efanele sichasise lapha bakithi ngeyokuthi uJob kazenzanga umongameli kumbe i-MDC kumbe i-MDC 99 kumbe i-CCC wenziwa ngabanye wanikwa isikhundla yikho angikhole ukuthi yena olesithunzi sokuthi abe ngumuntu oza kwamukelwa enyanga Plumtree eGwatemba hayi lo ngumsebenzi omkhulu leyo yintaba eqanise kabi kuye ngaye ulesibindi sokuthi ahlale phansi aziphathe azinike amakhwapha awujaha lo ngibona ngathi mina hatshi akayindawo uyabe echinga nje ekhulukhuluma nje ekhona pha endaweni inye
ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ecingweni lestudio 7.
The Voice of America, VOA.
Udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uzulu emandebeleni kulandela amazwi awethulwe ngumsekeli kamkhokheli wedale lezinduna Ele National Chiefs Council umnumzana Fortune Charumbira izolo kobulawayo emhlanganweni wezinduna lentathele izindaba okungamazwi awukuthi igugurawundi akumelanga ichazwe njengombhuqazwe igenocide. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbono yakhe.
Ziyafunakala ukuthi alubana bekusenza bekumele kuze wona umhlaba wonke kumele zitholakale khona lapho intathelindaba ukwenzela ukuthi ziphangise ukuyachitha-chitha information ingene emaphepheni ingene emaradiweni ongezwanga ngakho ekuzwe laye mhlazana lawe eyabehlangana labo labo bantu enelisa ukuqalisela lapha la ezaqalisela khona ukukhuluma akumelanga kube yimfihlo lokho nxa kuyimfihlo then kayisiyo issue yegugurawund is something else akuvalwa lutho lapha ngoba sibuhlungu thina ethi salahlekelwayo phathi ukulala imina ngasaqambi ukuthi khona ngimela abanye ukubhubha kukababa lo abazali bami bonke ngenxaya laba bantu laba okuthiwa igugurawund nxa sokukhulunywa ngakho sokufihlwa sokuthiwa khona uzibane ngizwa abentathela indaba yibo abamele bebekhona ngoba kathesi kumenyezelwe kwakhulunywa ngayintatheli izindaba kumele zibe khona khona lapho
khona ukuthi kube zinduna ezikhokhela lolu hlelo ukubona njani linyathelo elilungileyo na
induna yizo ezikhokhelayo lapho ngenxa yemota lezi abaziphiwayo lokuninginingi abakuthenjisiweyo lezi mali lezo ngobana alubana kungayisikho lokho induna kazimelanga zibe yizo ezikhokhela uhlelo ngoba yibo abakhalayo labantu izenzakalo ezenzakalayo zazingatshiyi induna ngaphandle so kutsho ukuthi khona izinduna lezi labantu laba ababehlukuluzwa phakathi kweziqinti zabo bona namhlanje yibo sebengaya kuma laphana bethi bona yebabacungumungula udaba lolu emasikweni akithi kakulahlelo olunjalo lumele luphathwe zindulo ngoba induna lazo ngezikhalayo yiba bale complain bona labana yiba bakhalayo ukuthi esabelweni sakhe kwachithakala okungakanani imizi yabantu yachayo mingaki abathola khona ama reports zinduna zazithola ama reports labo sabhuku ngoba labo ngababe baleka njalo begijima lezi nduna lezi ezithethe ubuduna zithatha kuboyisa sebebhubhile yaso nduna ngabantu ababekiweyo uhlelo lamasiko esibantwini kabaselakho yinduna ngebizo ngoba umdeni wangakibo ukhangelana lalokho ayikho khona yinduna ngomdeni wangakibo nxa sesingena entweni zabantu lezi especially ngecase legugrawundi leyi induna kayidingakali lapho induna ima labantu bayo pho ke laba badojwe abekuseni langa liphuma ngobana vele bamelelo oyisa sababhubhayo abayaziyo ngenhlelo ezazikhona ukuthi kuyini kwakusenzakala ngombhuqazwe owawusenziwa nguRobert Mugabe labanye bakhe. So lokho ukuthi izinduna zikhokhelele uhlelo kungela zipra phakathi anti kuthiwa kwakudinga izipra ayibe khona izipra leyo yayidingakala ukuze siluzwisise lolu hlelo lolukuthi luhamba njani. Izipra nxa ihlezi ngaphandle yibo abakomplenayo yibo abamele bekhuluma ukuthi kuyini okwakusenzakala. Abanye satshiya ku-ami sibaleka, abanye ngababulawelwa ku-ami khona ngalo, abanye bachiya, abanye bahamba nzima ngenyawo besuka khona le kumabhathaliyoni ababekuwo behamba ubusuku le mini. Those are the right people to say something there. Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali athi ibandla le-ZANU-PF njengokutsho kwabanye. UChabangu ubephendula umbuzo kaChris Gande we-Studio 7 okuthi kanti njengoba elamagqwetha ayaziwayo ngokuhlawulisa inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika, imali engaba eyiphiwa libandla le-ZANU-PF na?
Constitution yethu ithi nxa upresident engashiya isihlalo kumbe upresident angahluleka ukubamba umsebenzi ngezizathu ezishiyeneyo ezingaba yokugula kumbe engaswelakala emhlabeni, ithi yona u-vice president, the most senior vice president, nguye othatha ibandla akhokhelele sisafika uCongress, then iCongress ibesizobuya isi-elektha imvo sizayenza khonokho okukhulunywa isisekelo sombuso.
Sike sibuzwe ngabantu lapha besithi bona kathi uChabangu yena imali yokubhadala amagqwetha afana labo uriri ababhadalisa imali eziningi kakhulu uyithatha ngapi? Ingaba ivela kuZANU PF na?
Gambe kule kungabe kukhona yini ukuthi iZANU PF inginike imali ikwazi ukuthi lwana umuntu uzaniguqula esihlalweni? Can ZANU PF negotiate and sponsor themselves out of power? Angikholi ukuthi kungenzakala ngaleyo ndlela. Ngabantu ababesebephelele ithina silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele, Zimbabweans, for that matter. Aba believer go idea to e politics as is beside. Ukuthi ipolitics elizibisayo kutebu they are fresh. Ipolitics elizibisayo kutebu yizwe sizifunayo they are modern politics. Asikhulumi ngepolitics ezayizolo. Likhuluma ngepolitics ezimodern, ezifresh. Sizali supporter, siyali supporter. Kube sokusithi phakathi kuka client no lawyer, whatever okwenzakalayo kuba yimfihlo. Angaze ngibone mina ulawyer okamba I represent a client kumbe ubulele in the matter kumbe isikliwi akhulume ukuthi u client ungibadale imali engaka
umnomzana sengezochabango ngozithi ungonobhala jikelele webandla le triple C ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sizwe imbiko yenu linabalaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 noma thintithalo okhuluma funa uphawula nje ngelizwe lethu lele ohlala kuthiwa litshintsha imali mihla malanga le ayazi ukuthi le mali ehlala itshintshwa kuzazo kube nini since 1980 ihlala kwitshintshwa imali kahlula lilizwe linjani impela engala direction ukuthi liyaphi noma livelaphi hlala kudliwa imali imali zibonakala ziphuma siya koDubai lezi mali eziphumayo angeke zikwazi ukuliphatha ilizwe liyondleka ilizwe nalezi zikhali ezithengwayo zithengelwa obani zithengelwa thina abantu bamathebelele nje ukuthi besibulale sefuna ukuzosiphinda futhi lina bantu bami bentshonalanga ukuthi lizosiphila ngoba lokhu lisitshela ukuthi sathengisa ilizwe ngechukela lingathi ukuthi sikhohliwe ukuthi lasibulala asikhohliwe lo manje lizosinikeza i5 rand ukuthi sikhohle ukuthi lasibulala lizosinikeza i5 rand but sisemathebelelendi bukani ubugqili bukahulumende ukuthi uliqili kanjani akabuyi yena ezoxolisa lento owayenza ngoba umgabe nguwe owasibulala uzofunani yena manxa ukuthi umgabe wasibulala ngoba umuntu wasibulala sowafa engingazoganga ngathi uhulumende engathi sikhohliwe kwahlwaka sithule nje siyabuka umathintithi sizukula sisemandebeleni
sanibonani ko studio 7 ekusenenhle nangicane limi ufuyele i-record yami naleyi ngoba kuvalwa nje kusasa lo muntu uthi andle stone isibanda ngoba nangu la uyathi ukuthi uchamas uyakhonkota thina wayelinga emdodeleni lathi simthuke simtshele iindaba zakhe ngoba ukhuluma umsangano nje obengwezane uyazwakala nje la ngoba uyakhonkota nje manje ukhiphe into ezinukayo emlonyeni wakhe kumbekezwe into amawemusi la wakhuluma wakhuluma indeni ndazodomusa
Studio 7, Studio 7, sinjani basakazi nkosi yami angangiphawule lapha ke ngiphendule indoda le bathi ngu-Arson Sibanda le angazi impela ukuthi ungumhlazini noma uyini ngempela uthi cha ubaba lona omlungu osebenzela kwabulawayo oyikhansela lapho kumele ukuthi amamele abantu abamvotelayo angabe sibule landela uShamisa elami lithi bengatsheli ngani nkosi yami uShabangu ukuthi ngoba ekhipha abantu nje abantu abakhipha kwabulawayo bavote lo ngabantu bese sizokhuluma nje ngathi kuphethwe ngumoya uShamisa ungumuntu okholo ungumuntu uthanda izinto ezilungiswa ngendlela kahle hayi indlela zokuchuka ya bubona inzela uShamisa mangabe songena iqola elingushaba ngisilimthathela elokhu njana iqembu ehamba kahle sebusa kobulawayo ubaba ngicela ukuthi mangabe uhlaziya uhlezi into ehlanganiphile ungabe isiphukuphuku hayi bo awukhuzana uShaba ngoba udilize kobulawayo kana manje wafaka laba bantu laba abatshontshe ekuseni kuze kweshoni lami hayi kahle mbo umancane baba
Studio 7 Studio 7 salibonani basakazi labalaleli ya lokhu sokusobala kahle ukuthi obaba uphugeni labo Chabango la enalo obaleke waya kuZANU-PF lo bonke sokusobala ukuthi abantu beZANU-PF into eyenza bachithize ibandla behambisana la iZANU-PF ababoni ukuthi bayasilimaza labo bantu into yabo asiyithandi kodwa okusalayo thina uShamisa sizahamba nayo ngeke simyeke ngoba akanacala laba abahambile iZANU-PF yabo kodwa into engisiyaziyo ekugcineni ukuthi iZANU-PF izababulala ngoba baningi abantu ababuleleyo abafana nalaba ngoba elong bebesuka opposing party bebuya kibo ngale ababathembanga bazababulala nje abonkala labo limukani elipani le lokho siyakwazi kahle ukuthi iZANU-PF yakhampena ngabo ke nilanga ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 impingindele emsakazweni ubalalela ubasakazi Studio 7 ekuzo khuluma ngendaba kaMeya okubulawa uMeya lo wakhethwa ngabantu akakhethwa nguChamisa so kumele alandele izinqumo zabantu njengoba walanda ngabantu isamdinga ukubana azizomela abantu so asikho isidingo sokuthi njiphume esikhundleni ngoba uChamisa akasekho ukuba umphathi uba ngumpresident wephathi. So besingekho isidingo sokubana alandele uChamisa. Angito wakhethwa ngabantu akalandele i-community ukubana ithini. So elami icebo lami Studio 7 ngiyabonga.
Studio 7 ngiyabingelela. Hey ubabusanda lapha ukhuluma angathiwa akazazi ukuthi ngisayizi bani, akhuluma ngani kazazi ukuthi ungumuntu onganani. Xa esithi kulo mkhuhlane okuthiwa yisitshamisa, ngumkhuhlane bani nalo okuthiwa yisitshamisa? Ba-right abasukayo ngoba bazazi ukuthi bebevele begcwele ngabantu begcwele andangitshamisa. So ba-right abayekele lo mkhuhlane wabo wesitshamisa. Ucoltard laye nxa evele wawina under uChamisa, wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uChamisa. Nga wayengekho under Chamisa, nga waye under iZanu PF, wayengeke ekhethwa ngabantu, kodwa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uChamisa. So hayi baba, ukhulume kabi, ukhulume kabi. Zamani ukuthi lizivambe, lina lingontondabo under Zanu PF and lathi sizaba ngontondabo labo. Coltard bazaba ngontondabo under Chamisa, so libayekele bebe ngontondabo under uChamisa. Ngiyabonga.
Into ekhulunywa ngabantu beZimbabwe ayisakali vele. Omunye bangedonke ngezi example angibafanisi namadonke, omunye bangedonke enkulu, omunye banga idonke encane. So bablemane. So but ngicabanga ukuthi idonke idonke, so ukuthi ngidividane, omunye bange isitonkane, omunye bange idonke. Emqondweni yawubona kusuke ukuthi iyafanana vele. Lapho phela mnali bangamashoni, uChamisa lishoni, mna ngagwalishoni. Akuzwakali into lisisombululo se and lento ukuthi uChamisa angadliwini wakuqasha imali uzoyithatha nalo siso khuluma ngokuthi uChamisa ufundile. Sibona abantu abaningi kakhulu abakuse ilizwe abafundileyo besehlule kwaRamaphosa oRobert Mugabe. UChamisa unesikolo asifundanga esishoneni, yanxa wafunda emashona le nto ufundile, but nxa wafunda ezikoleni hayi sifunda abantu bonke vele isikolo. Akazwakali naye ukuthi ufuna ukuthini, mbuzama ukuthi akusapotwa Chamisa nxa kusapotwa iphathi not umuntu.
Hello, hello Studio 7. Ngibingelele ngenjabulo enkulu bantu bakamthwakazi. Siyabonga ukuphuma kaJob ejele. Kuyinto enhle kakhulu ejabulisayo. But kusuka uzusizi bamnike i-peace order yokuthenga vusi uDlakela for 5 years. But ngumuntu oseselana oseselamacala omelwa wabuyelele kobona estimant kobo 7 to 17. Ongakho uthi uJob bamtrephile la. Once wavela waphuma phandle ephumile, so bazazama ukukhuluma laye. Once wavela wayala into abazifunayo bona abantu bezana. Bamhlohla futhi enkantolo. Bayambisela futhi cash angeke bemiyekele. Osokumele vele uJob enanzelele ivini engabe ngumuntu lwana efike ezithulele nje okathe esemeqala amacala la ayiphele bona la khona ngobonest demand because izani igangi lesiyazi. And then esike isijabulise ngoChamisa uthethe inyathelo wachiyana into ze-3C uthulizwi bayalumana omonzora phezulu labo Chabango seswelethe yenzeni lengwane ayisakwana ekhanda uChabango sengumuntu oseginqa right and through akusena into eyenzakalayo. Bayasola abantu right and through sibakhangele sibalaleli kula bantu vele abangabonisekiyo empilweni. Uyathola kuma street passage street kuya kule road ukuthi umuntu kumele ehambe lapha, but uyathola etshanyini umuntu uzevulwa kwindlela yakhe etshanini ukuthi ufuna ukuhamba ngapho. Kungathi umuntu vele kayazi into ayenza, kaboni into engale, kaboni into amele ayenze. Bakhona abantu abanjalo vele.
Sibingelele uStudio 7, sibingelele. Hayi, siyazizwa indaba ezibuhlungu lezinye ezimnandi, kodwa lezi ezikaChabango lezi, hayi, izindaba zibuhlungu kakhulu ezikaChabango. Osedilize ibandla waliphihliphihliza, yeyi, uChabango liphihliphihli lendoda, shua, yeyi, hayi, Chabango kumbe uzalwa kusiphi isigaba, tanenkosi, yeyi, futhi yeyi, usiyangisile.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sokuleminyaka emithathu selokhe ibutho laseBhema lahluthuna umbuso kahulumende owayekhethwe ngokusemthethweni kulelo lizwe elaziwa njalo ngokuthi Myanmar, osekuvimbe ingqubela phambili yezombusazwe kunye lezomnotho. Kuminyaka eyalandelayo ibutho liqhubeke ngocuku kuZulu weleBhema ladonsela ilizwe ebunzimeni. Inkulungwane zabantu zibotshiwe, ezinye zahlukuluzwa, ezinye njalo zabulawa. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babalekela imizi yabo, njalo abedlula izigidi ezilithumi lasithoba minwembili 18 million badinga uncedo lokudla. Ngosuku olwalandela ilanga lokukhumbula ukuhluthunwa kombuso elimelika lingezelele umthwinyo kubutho leBhema. Liqophe indlela zokwenza imali esetshenziswa ukuncindezela uZulu elimelika selifakele abantu abane lamankampani amabili alobudlelwano lebutho izijeziso zenotho. Enye yala mankampani ngeshwe Brain Pew Group of Companies kumbe SPBG epha uncedo lwamafutha ezimota lokuphathisa ukucwayisisa umkhokheli walinkampani umkakhe kunye labantwababo ababili labo bafakelwa izijeziso zenotho. Inkampani yeBhema eyemkhumbi ethiwa Myanmar 5 Star Line Company Limited yafakelwa izijeziso ngoba iphathisa ngokuthwala okusetshenziswa ukulungisisa izikhali zempi. Phezu kwakho lokhu konke, elemelika labaphathintambo bamazwe achiyeneyo ababona ngezobudlelwano lamanye amazwe abayisikhombisa labamela inhlanganiso ye-European Union banikeza umbiko besola ngamazwe aqatha ucuku lukahulumende webutho lokwephulwa kwelungelo loluntu. Bagcizelela umbiko wokubana ibutho leBhema kumele liguqule izenzo ngokutshetsha likhulule bonke ababotshelwa amacala angaqondakaliyo avumele ukuthi uncedo lufinyelele uZulu akhuthaze inkulumo labo bonke abaqakathekileyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phambilini kwelanga lokukhumbula ukuhluthuna umbuso, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Matthew Miller uthi sihlala siseka uZulu weleBhema lemizamo yakhe yokuqanda indlela yakhe ebalisa amanyathelo elisibone siwathatha lamhlanje. Khulumi Mila wengezelele wathi sizaqhubeka siseka imizamo yamabandla aphikisayo lokudinga isisombululo kumbangazwe okuzaletha umbuso kantando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Isisiya komlindi yacina imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ngesonto lapho okuzanqikilana khona iqembu leNigeria lele-Ivory Coast ku-final. Ele South Africa lizadibana lele-DRC kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi izinga lomdlalo walinkezo belingayisilo eliphakemeyo ngendlela akade beyikhangelele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umlandeli wenguqu uCassius Jays Simanampofu.
So far ngibona ngathi waphatha kahle. Of course njengabantu banama mistake abayenza, kodwa okwesikhathi ambonti kungakhalwa ngesikhathi, ngoba into eyenzakalayo wathi sibabheka isikhathi ibhora eyabe isemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanye ama-foul njengalawo isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala kuqala sasingagcina isikhathi lesiyana bale sibasigcina ngawathola injury time stoppage time iyafika ku 12 minutes kodwa kungazeka kube lama stoppages amaningi kodwa kubangelwa izinto ezinto ezinjengokuthi kulama free kicks delay kwathatha kulama throw ins badelay kwathatha into ezinjalo so sebe 8 ama-seconds onke lawana kodwa-ke ayisikhathi bona ngathi bahamba sihamba amdakangingaboni into erongo mbona athi konke kuhamba kani.
UKaiser Jays Simanampofu ngomsekeli wenguqu. Kwaneleke emthwakazomo hleli khumbule lolu luhlelo lokugcina olwendaba zekuseni. ngolokugcina kalusekho ke soluphelile uhlelo lwekuseni ku Studio 7 kwanele oluvalelisayo muntungamilinkomo.